Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela kustudio 7 ngolesine mhla ka 4 Nhlolanja 2021 ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines as a second front preventive measure. As such, COVID-19 vaccines, which have been scientifically ascertained to be safe, will soon be introduced.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 elevaccine kungela mbadalo. Abalwela amalungelo oluntu baya kusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe nabalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane le-COVID-19.
Maviki wonke kusukisela mhla ka 25 January kusiya mhla ka 22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi liqhubeka kobulawayo, inhlanganiso elela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi siqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphuke ngabalikhulu lamashumi ayisithupha 150 abahlolwe izolo laya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 33,964 eZimbabwe jikelele. Leli gciwane libulele abantu abalishumi lanhlanu 15 izolo kuphela. Osokukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane kwabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1,269. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane ezedlula amashumi ababili lasithupha 27,391. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.5 million ababanjwe bele gciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende wakhe uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu abaselizweni kuphela ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 elevaccine. Kuqakathekiswa ikakhulu labo abasemsebenzini eqakathekileyo, ama-frontline workers, abadala kunye labavele bephila leminye imikhuhlane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umnangagwa utsho lokhu embikweni awethulele isizwe owe-State of the Nation Address emsakazweni kamabonakude owe-ZTN namhlanje. Lumbiko uwethule ngemva kokuba izizalwane zeZimbabwe besezihlaba omkhulu umkhosi ziswela imibiko ephikisanayo ebiyethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Izolo ubeke wathi ayisibo bonke abazahlala ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 kodwa wasephinda wadedela emuva esithi akazange atsho njalo abezindaba ngabamzwisisanga kuhle. Umnangagwa ubeke sobala ukuthi yibaphi abazaqala ukuhlatshwa leli jekiseni andubana abanye bonke elizweni balifinyelele.
Our overall national response strategy has reached a stage where we can now introduce vaccines
Sesifikile esikhathini esesikiso sokuthi singene kuhlelo lwesibili lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Ngakho, uhulumende wami uza kweneliswa ukuqala ahlabe abantu abangamashumi ayisithupha ekhulwini ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 abagoqela abantu abasebenza manje ngesikhathi se-COVID-19 lockdown abaqakathekileyo, abantu abadala lalabo abagula imikhuhlane ethile ukuze sehlise inani labantu abangabamba igcikwane le-COVID-19 elizweni.
The elderly and those with underlying medical conditions being prioritized.
Umsekeli kamongameli ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga laye uphathe udaba lwejekiseni embikweni wakhe awethule emsakazweni we-ZBC wokunanza ilanga lemvukuzane emhlabeni jikelele ele-World Cancer Day.
The government of Zimbabwe forged synergies with friendly states, civil society organizations, strategic partners, corporates, and the generality of our Zimbabweans to combat the pandemic. We welcome.
Uhulumeni weZimbabwe ube lethuba elihle wathola usizo lamajekiseni asuka eChina. Ngakho ilizwe selizathi lihlabe wonke umuntu ijekiseni elivikela iCOVID-19 mahala.
Who may wish to be vaccinated.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labode yena uthi ijekiseni elivikela iCOVID-19 lizaqala liyehlolwa ekolitshini lemfundo yaphezulu iUniversity of Zimbabwe lingakahlatshwa uzulu.
Amavaccine angabuya qala ahambe kumasori lapha adedele kuhlala khona amavaccine abantwana. Esuka lapho i-State Department ye-University of Zimbabwe bayawa-checker.
UDokotela Labode uphinde waphatha udaba lokuthi uhulumende kumele angezelele indawo ezihlola igcikwane le-COVID-19 kungela mbadalo elizweni jikelele.
Into esasiyirequesta thina ukuthi ngabe bayangezelela district by district. IBulawayo isinabophumula, inamagwegwe, inemakhandeni, inabokazi, singezelela impilo, ngesome group le-UPH. Yes, even test are free.
Amazwe abalisa iSouth Africa leBotswana wona kuviki edlule achaze ukuba azahlaba wonke umuntu osezweni lawo kungakhathalekile ukuba ungubani kungelanhlawulo. IZimbabwe lawo isikubeke sobala ukuba izahlaba umuntu wonke oselizweni kungelanhlawulo ngoba igcikwane le-COVID-19 alikhethi muntu. UZulu ubesedane okumangalisayo ngenkulumo kamphathintambo wezemali aphanye wayesula ngokukhupha umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ekhasini lakhe Facebook esithi wonke umuntu uzahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 mahala. Okokuhlawuliswa kwabazahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ube ekutsho izolo kumsakazo we-ZTN kodwa wavuka esekuphika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu esisedabeni olwe-COVID-19 vaccine. UDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital sakoBulawayo, ugcizelele kokukhulunywa ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Lovuthi Rabode ukuthi ijekiseni le-COVID-19 vaccine lizaqala lihlolisiswe andubana lisetshenziswe eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze uDr Solwayo loGibbs Dube weStudio 7.
Sesi umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho esikuthi i-community lapho abantu abahlala khona. Yikho omongazi labo dokotela labo abahlala ebantwini. Umkhuhlane lo ubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubodokotela kuphela. Yikho omongazi labo dokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana. Kuhlasela umuntu wonke akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, ama-lime, o-ginger. Dokotela, uhamba njani khonapho?
Hayi, khona lokho ke nxa umuntu eziphilela, uyabe ezama ukuthi abhuste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama-defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela-ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani, hayi kuyavunyelwa vele abantu babe futhi. kodwa singakufuni ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozibulelayo afuthe endlini umuntu azetshonela endlini asifuni lokho
abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo bayaba lokunye ukuthiwa yi-reaction xa umuntu engahlatshwa akuchasisela abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngavele ehlatshwa Jackson Lane
hayi umuntu vele ungaze umhlaba amanzi umuntu iJackson uyareact umzimba wakhe ngoba into ihlabayo le kayihambelani lo mzimba wakhe yikho kuya ngokuthi abantu bachiyene abanye bayareact abanye kabareact yikho ke singaze sayesaba ukuthi iJackson le izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva iJackson kayihlatshwe hayi ulawo kumele uvume ngoba iyabe ikupha umzimba wakho ukuthi uqine kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba awufuni ngoba uvaccinate yomba uvaccinate liyabuya kuwe yikho uJackson izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine ulwe kuhle laleli gciwane
ye singathi ke nxa kuyukuthi uzohlatshwe khonapho dokotela ube sugula kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ugcine ugula
nxa ufika uhlatshwe iJackson umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajackson ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi Jackson ungayihlatshwa uzafa khonapho
kukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo
sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu abana abantu abahambe la esibhedlela yiba abasala sebelawo umkhuhlane sebebiza abantu ukuthi kuyanini sizo emfeni yikho ngibona infa le COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezijenela lokho esikhala ngakho ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezela lwana umuntu esibhedlela yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili umkhuhlane lowo kathesi kuqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile ngehlandla lokuqala leliyane likalabomatshi kumnyaka ophelileyo kodwa ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya abantwana aba-17 years 20 years labo sebegula lo mkhuhlane yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane leli selilanda umuntu wonke ophefumulayo thina esikufunayo ukuthi abantu phandle abantu yibo abaqakathekileyo nxa abantu bengazibambi phandle singaze sizame ukwenzani esikwenzayo abantu phandle lokho benatha amatshwala behamba emashabhini besenzani begida amapati izinto esisenzayo ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini
lo ngudokotela Solwayo Ngwenya ingcwethi yezempilakahle exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni abalwela amalungelo oluntu bayakusola ukubotshwa mahlayana kwabezombusazwe labalwela ilungelo loluntu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobhubhane lwe-COVID-19 besetheswa amacala angela khanda bathi njalo lokhu yikwephula ilungelo lalabo bantu lokubabeka engozini yokuthelelwa lomkhuhlane uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokhu kuza ngesikhathi umantshi waseHarare umnumzana Stanford Mambanje eyalele iziphathamandla ze-MDC Alliance onkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimbiri ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso sebail. Ensukwini esanda kwedlula umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC Alliance umnumzana Jacob Sikhala isikhulumeli sebandla lakhe unkosazana Fadzai Mahere intatheli zindaba yesebenza izimele uHopewell Chingono labanye ababotshelwe amacala ehlukeneyo labo balelwe ithuba lokuhlawulela ibheyili owake waba ngumphathintambo wezempilakahle udokotela Henry Madzorera uthi kuyingozi okwenziwa ngabezomthetho ukugcina izibotshwa okwesikhathi eside entolongweni lapho okungela mpahla yokuzivikela ku-COVID-19
The rules they give us are the rules they should follow kumele bayilandele labo leyo mithetho abasibekela yona ngoba singagcina sibe nkinga elizweni. Akekho esifisa ukuba alahlekelwe ngumphefumulo. Sifuna wonke umuntu ephila ekupheleni kwalo lolu bhubhane.
Isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo ku-MTC Alliance u-Ostalos Gift Siziba uthi akasiboni isizathu sokube lokhe besalelwa ukuhlawula ibheyili.
Kathethi babotshele icala elingekho emthethweni lokho yikho sokwenzeke batholakala bencitshwa ke ibheyili ngumajistrate ke opromotwe manje manje ukuveza kubana kulo mlando wokubana ke aphule umthetho ukuze atshengise ukubana yena uzimisele ke ukuphula umthetho ukuze ke uhulumende uthakazelele ke ukupromotwa kwakhe.
Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MGCT, upha umbono webandla lakhe phezu kwalolu daba.
Thina njengebandla asikasihluzi isinqumo sikamantshi, ngakho asingeke sitsho kabanzi ukuthi umthetho ulandwele noma hatshi. Okwesibili ukuthi nje asifuni ukugqamukela emsebenzini wogatsha lomthetho ngoba kuqakathekile ukuthi ipolitiki ihloniphe umthetho nayo. Esikwaziyo lathi njengoZulu wonke weZimbabwe ukuthi lo muntu obulela umuntu uyabhadaliswa imali yesibambiso ukuze athoniswe engaphandle.
UDube uqhubekethi kumele kunanzelelwe umthelela wezinqumo ezithathwa ngabomthetho langengozi engaba khona.
Noma icala belenzile kumbe bengalenzanga, thina njengebandla silusizi ngoba inkundla yomthetho iqinise isandla kubomama ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele ukuthi zonke ingatsha zikahulumende zisebenze zilobuntu bokunanzelela umthelela wezinqumo abazithathayo ngempilo zabantu. Isigwebo kumele size umuntu esethonisisiwe hatshi ngendlela eza chiya ukuthandabuza ebantwini ukuthi kusebenza umthetho kumbe sokufuqa isandla sezombusazwe ngemuva kwezinqumo zomthetho.
Ababili laba khona bezomiswa futhi phambi komthethwandaba mhla ka 13 Mbimbitho, kodwa igqwetha elibamelayo umnumzana Charles Kwaramba wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uthi bayasiphikisa lesi sinqumo.
Kuvalelwe ukuthi bahlawule ibheyili kuthiwa balakho ukudala amanye amacala afanayo kwela kusasa. Asikujabuleli lokhu thina, kasivumelani laso lesi sinqumo, ngakho siza kusiphikisa.
Encwadini yakhe ayilobe ekubotshweni kukamamombelo Chimbiri, isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukubeke sobala ukuba babotshelwa ukweyisa amapolisa. Kunje omunye wabake babotshwa kunsukwana esisanda kwedlula uFadzai Mayere utholakale esele COVID-19 ekuphumeni kwakhe entolongweni emveni kokuba eyalelwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail. UMayere ubotshwe esetheswa icala lokusabalalisa amanga enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi uhlupho lokusilela kwamanzi luqhubeka koBulawayo, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye-Water Action Group ithi isiqinise imikhankaso yokuqeda lolu dubo ngenhlelo ezihlukeneyo. Ngomvulo oyedluleyo, inhlanganiso le ithi ilobele ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungela mkhawulo. Isikhulumeli sale inhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa uthi sebeqoqe umhlangano lekhansile yakoBulawayo ngomvulo ozayo ukuhluza lolu daba. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayikhobele uSandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngaleli khampeni esithi Monday Water Action othi ukuthi ngomvulo wonke maviki wonke kususela mhla ka-25 January kusiya mhla ka-22 March siyabe sile non-violent action ngendaba yamanzi. So kule iviki besithatha izincwadi senza i-petition eya ezinwa, abantu bebuza izinwa kakhulu ngendaba zokuthi ilethe amanzi koBulawayo. Kuviki elizayo sizabe sine-online public meeting lama-officials Bulawayo City Council, lapha abantu futhi abazayo bexoxisana labo ngendaba yamanzi. Kuyabe kuthiyana ngeviki neviki ukuthi senzani.
Uhlelo lweni luqhubeka njani? Ngibona ingani luyaphumelela yini ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Yikho lapho kunzima khona ngoba nathi besivele sijayele ukuthengisela emgwaqweni lokuya phambi kwemahofisini. Ukanti ngendaba ye COVID leyi sokumele sithintshe ukwenza lokusebenza. Okwakhathesi sibona ingani kuyathembisa ukuba lempumela. I-petition siyithumele kuma-emails ezinwa nakuwhatsapp abo sabatshela bathi hayi bayibonile so sithumele ukuthi bazasiphendula. Kunjenje sigoqa umhlangano we-online public meeting sesikhulume nocouncilor onguye okhangele zamanzi koBulawayo uthi hayi uzabe khona. Thina into kumele siqale ukuba lokuhlakanipha. Kukwazi isikhathi sibese sisenza izinto ngokuthi isikhathi sifunani isikhathi esinjani.
Sesikhangela ke sona isimo samanzi edolobheni lakoBulawayo, ungezelele lokuthi kuyini kahle kahle kwenza laqalisa lemkhankaso.
Okwenza saqalisa lomkhankaso ngo-April ka-2020 sananzelela ukuthi abantu bakoBulawayo kabatshelwa iqiniso ngendaba yamanzi. Kuhlala kuthiwa uBulawayo ule water crisis, ubesabizwa kuthiwa i-perennial water crisis. Thina sithi uBulawayo kala dubo lwamanzi. Udubo olukhona elizweni lakoBulawayo ludubo lobukhokheli ngoba uBulawayo uvele usendaweni ewomileyo. So sabe sinazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ubukhokheli lobu bushota kuhulumende phezulu, buyashota ngapha ezabelweni esingathi yi-local authority, buyashota futhi ubukhokheli lasezakhamizini. Yikho thina sasesithi esikubona kungasebenza ukuthi siqale siyakhe amandla obukhokheli ezakhamizini. Izakhamizi ziziqoqezenelise ukuthi zikhankasele amanzi kungela budlwangudlwangu. Zenelise njalo ukuthi zibambe laba ezabakhethayo ukuba ngokhansila o-MP labasezikhundleni eziphezulu ukuthi babe lokho kuthiwa ngesikho ukuba accountable. Abantu lokhe beshota amanzi lokhe ehamba. Ngikhuluma nje mina lapho engihlala khona sesineviki amanzi singelawo. Basekuzwisisa ukuthi izulu liyana amadamu kawadwayi. Le dam elikhulu itokwe mkhosi iyachitheka sikhuluma kunje. Okuze sibonise ukuthi hlezi ingxenye thina lapho okuthelezela khona amadamu ethu imene sokugcwela amadamu amaningi. Ubukhokheli kabenzi kuhle, kabuhlolisisi kuhle, yikho amanzi engasafiki emadamu. Kukanti ngiqine ngalinto. Abantu beluveve abashiyayo ngomnyaka ka-2020 ngamanzi angcolileyo abakatholi ukulungisiswa izimuli zethu esingathi i-justice. Asingeze sabuthelwa ngabantu abangu-13 ngenxa yamanzi kube nje ingani bekusipha impukane ngabantu laba. Kumele kube nokulungisiswa kube leqiniso.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Water Action Group. Ubekhuluma ecingweni lesithandekile emhlanga we-Studio 7. Ulive talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama. Sikhangela udaba lwejekiseni le-COVID-19 vaccine lokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli. Umanyano wezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi uzaba lomhlangano ngeviki ezayo kukhulunyiswana ngodaba lokuzama ukuletha inkokheli yezombusazwe ndawonye ukuze kukhunyiswane umlotha kudingwe isisombululo senkinga eziphica ilizwe. Unobhala wale nhlanganiso umfundisi Kenneth Mthatha utshele iphephandaba leDaily News ukubana lanxa bengakabi lelanga elihleliweyo ngeviki ezayo bakhangelele ukuxoxisana bedinga njalo indlela zokuthi benganxusa njani inkokheli yomanyano weSADC ukuthi ingenele kulolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungulayo lezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomnumzana Peter Moyo ilonga lebandla leMDCT onguye usungula lengxoxo.
Ela futhi abantu indlela abahlupheka ngayo eZimbabwe abaningi uze ungaxoxala balingqondo ukuthi hashibo aluba abathungameli bama-political parties lawa amanye atshiyeneyo kuhlangana la yena lebusa ye-ZANU-PF aluba kule ndlela sibile ukuthi bake babe ngabantu bazehlise komunye komunye. Xa kungabe umuntu kukhulunyiswane abantu bekhuluma sibili ngokoqoqo kungela omunye ofuna ukubamba omunye ngentamo. Engxenye leli lizwe lingaphosa umnotho walo ube kwesinye isimo esingcono. Engxenye le msebenzi ivuleke. Engxenye labantu bethu bona abasebenzile ukufunda kwezidanga ukuthi abazala bala mali imali yakho ibe khona. So emaye kunganceza nje impilo ezithile ngoba kade sikhuluma kanje abantu bayadubeka ezimbabwe. Kodwa bedubeka nje ngenxa yokuthi izandla idonsi siyaligijimiyo. Engxenye okungaba lesikhathi thina yi-inclusive approach. Phose engxenye kungasincedisa yimbono abantu ngokuningi abathi bona hhayi sebedinabantu ngokuhlupheka ezimbabwe ke kube le weye ukuthi abantu bakukhulumisane bahlala.
Ngize kuwe Mnumzana Moyo, siyabona ukubana kuvele kukhona lapho kuthiwa khona i-Poland. Kungani ingaqakathekiswa?
Mnumzana, uyabona ngivumelana lo Mnumzana uSibindi. I-Poland leyi ekhona kayincedi kakhulu khulu kazi. Ngani ngisitsho njalo? Ngoba ithiye abantu abayibo abalabantu elizweni. Kumbe ngenye indlela ngingathi mina kwaba liphutha ukuthi thina singangeni ku-Poland, kumbe sasiyaleka edifference khona ngakhe. Ilizwe leli Mnumzana line history eyokuthi abantu babambane, ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume. Ilizwe leli libuya lizange liwinwe ngoba kwakulwiwa, kwahanjwa elangathi abantu bayahlala phansi bakhuluma. Yiko kwalethi ilizwe. 87 kwakhulunyiswana sabhelizana into zalunga. Utshangilayi lo mgabe bakhulumisana lanxa bebangabonani, lanxa abantu babefile bakhulumisana ilizwe labalihle. Kwalunga izinto eziningi zalunga ngokukhulumisana. Khathesi utshamisa lo Mnumzana uMnangagwa. Kunomunye umuntu ozibonakalisayo khonapha engakhangela abantu ukuthi kanti abantu bayini elizweni la. Ufuna ukukhokhela abayanga abantu abahluphekayo ngoba wena ule mali kuphela. Mina nginje so ngabe kuyayenza yimi utshamisa ngikwazi ukuthi kona kangile amandla elizweni khathesi kathi ngithanda abantu. Ngabe uyahamba ayezikhulumela lo Mnangagwa akhohlwa okuningi afake abantu phambili kuphela.
Ngiphenduke kuwe Baba Sibindi. Manje nxa sikhangele inkulumo lezi ziyaba zimele zingezani? Bekhulumisana ukuthi babumbe uhulumende omanyano na?
Well, mine engakubeka ngizwe umoya ungathi ukuzamile ukuthi akulethe phose ingqondo yakhe ngokuthi bantu bangavumelana la. Yes, ngibona ungathi okungabamqoka ukuthi kube le nkulumisana zokuthi kube lo hulumende okubambana lokuthi angumanyana. Kube le ndlela yokuthi kudinga umuntu oqotho, umuntu ohloniphekayo, umuntu ohlonitshwa ngama-political parties bose wonke, kube nguye umgcini sihlalo, abize laba abantu etafuleni. Kube le ndlela yokuthi kusetshenzwe elizweni kube lo hulumende ozangenisa ama-political parties wonke lawa. Ngesikhathi okusenzakala njobe sinje kube kube le minyaka ethile bose naleyo emhlalo kungela election. Ngesikhathi kusiba njalo kuyabe lukusizo into eziningi-ningi okufanele zibonakale zibe mqoka. Xa kule mthetho engathi itshentshile le mthetho akhona ilungisiswe kwenze liziqonde. Bese kuqhubeka futhi ukuthi kusethe la ma-structures amaqinileyo akahulumende. Phezu kwalokho futhi kule ndaba engathi lengele e-devolution of power. Phose ngaleso sikhathi futhi kube le ndlela yokuthi ukuqinisa ukuthi izabelo zizibuse. Kungenziwa kuhle wona kuba nje kuhle mnaka kukhola ukuthi leli lizwe lingaya somewhere. Kodwa lingenzakala kuphela nxa abezembangazwa ngu-chairman wa-political parties abatshiyeneyo bendawoni. Yebo kambe nxa ukukhangele from a distance asiyo into esingathi yinto elula. Kodwa eqinisweni nxa silozwelo labantu bezimbabwe ama-political parties bungabe belozwelo abantu bezimbabwe ake sicimezeni ke sikhohlweni ngabe singathina o abantu asifuna ukuthi sizimele sodwa kumbe sikholise thina as individuals. Ke sikhangele isizwe sivuse isizwe Baba Khanda.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Mnumzana Moyo, ungasigqibela uhlelo usiphe imbono yakho yokugcina.
Ngiyabonga Mnumzana. Into engaba engayikhuluma lapha ikuthi akuna enye indawo engalungisa umthetho elizweni ngaphandle kwephalamende. Iphalamende kuye le motion. I-motion ezakhuluma ukuthi kona singahamba siya ngaphi. Ozethi babe independent so so and so on and so on. Ama-electoral reforms ayenzwe singagijimi asibanjelwa ngombhobho la. Ilizwe elikhululekileyo leli otshabisa ngaziveke xa engumuntu okhonzayo sibilisibili ngaziveke ayokhuluma nomnangagwa ngupresident ngaziveke
Lo bekungumnumzana Peter Moyo ilonga lebandla leMTCT ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi kungxoxo ebilawulwa nguChris Gandhi weStudio 7. Singekehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana uhulumende uzaqala ukutholisa isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini sabantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 elevaccine kungelambadalo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Praxitus Jeremiah.